Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani sibukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 17 Lwezi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC Alliance lithi akula bufakazi bokuthi umgcini sihlalo webandla leli kobulawayo unkosazana Tendai Masocha wasebenzelana lensoli zikahulumende ekuthumbeni osakhulayo uDawanda Mjeyiwa.
Iparty yethu ile procedure ukuthi nxa ukhonona kule nto engakusuthisiyo kule ndlela yokuhambisa isikhalazo sakho.
Kodwa bakhona abasekeli baleli bandla abakhala ngokuthi lolu daba aluthoniswanga ngemfanelo.
Abantu balakho ukubambekayo concerning umuntu nalo okade ithiwa khona ongumbaxambili.
Uhulumende wele Malawi usesole owe-South Africa ngathi yikuvimbela umongameli welizwe lakhe uMnumzana Lazarus Chakwera egcekeni lendizamtshina okwamahola ayisikhombisa ngolwesihlanu olwedluleyo okucatshangelwa ukuthi kulokwenza lokubaleka e-South Africa okwenziwa ngumprofita uShepherd Bushiri waya eMalawi.
Umnumzana uBushiri singasho ukuthi ilungelo noma kade engenalo mhlawumbe ngokomthetho kokuphephela njengoba ubungozi akhuluma ngabe engakabuchazi.
Lamuhla siyaqhubeka ngohlelo lwezokulima esizalethulela lona nsuku zonke kuyona le iviki. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMDC Alliance lithi akula bufakazi bokuthi umgcini sihlalo webandla leli kobulawayo unkosazana Tendai Masocha wasebenzelana lensoli zikahulumende ekuthumbeni osakhulayo uDawanda Mjeyiwa. Ngalokho usebuyiselwe esikhundleni sakhe sokuba umgcini sihlalo. Kesizwe umsekeli wesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mahlabe Zulu, siyalibikela ukuthi iMDC ikholwa lokho okuthiwa yi-due process okutshengisa ukuthi thina singabantu esilandela indawo sicubungule lalo lecala ephiwe isikhathi sokuzikhulumela. Ungabona uthonisa umuntu ungamphanga isikhathi ukuthi ezidifende into yonke ize. Siyalibikela ukuthi uChairperson weBulawayo Women Assembly uLeader Masocha kuba elihle ufunyanwe ikomiti eyasethwa iNational Council MDCA engalacala. Njalo sibona ukuthi sehlukumezwe ngabantu ababona ngani yena wagcina ethengisa kanti laye waba yi-victim. Sibonile ukuthi wabhaxazwa laye ulemvimvinya lezilonda elingazaziyo kodwa ngabanye abantu abangazange bakwazi.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudabalunye. Akhona amanye amalunga aleli bandla kobulawayo akhala ngokuthi lolu daba aluthoniswanga kuhle okokuthi uMasocha engaba elecala. Omunye walaba ngumnumzana Ephraim Sibanda. Kesizwe imbono yakhe.
Kulokudana phakathi kwabantu ngoba ama suspicions ade vele ekhona abantu balakho ukubambekayo concerning umuntu nalo okade ithiwa khona ongumbaxambili.
Manje indaba yona le eka Masocha ayilethanga na inzondano phakathi kwenkokheli yebandla khona ngapho kobulawayo?
Kumele ilethe ukuxabana ngoba umuntu lo kayamukeleki kuma structures ngoba abantu balokwesaba balokho bedidibele ngalokhu akade bekuzwile ngaye umuntu lo. So mbonakani kuzaba nzima ukuthi ama structures asebenzelayo.
Ngokubona kwakho idale leli elakhethwayo ucubungula lolu daba olukaMasocha layenza na umsebenzi oqotho ngemfanelo.
Ibona ingani idale lihlekile ukuhluza indaba le ngoba kunengi owakusenzwa ngumuntu lo so abazange bejule. Ngokubona kwami mbona ngani bokuvuze bephinde investigation yawo bemvova abantu abanengi. Njalo kulantu abanengi abanga testify mayelana lo muntu lo ngoba umuntu lo ube sewonile. Uwonile sibili ube threaten abantu ubethumela ama message tithi abantu ana nebayemesaba ngoba uyevele engumuntu othreaten abantu. Njalo ube kusithi endabeni zokubotshwa kwama activist ube ngumuntu ongiphunyula bemphethe ube siba khona ebotshwa but aphume ubufakazi bukhona bugcwele. Njalo ngibona ngani hayi laba kade bekhethiwe ukuthi bekhayela indaba leyo bayihlekile sibili.
Lo ngumnumzana Ephraim Sibanda, ilunga lebandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Siphinde saxoxa laye uMasotsha ukuze sizwe ukuthi yena uthini ngalolu daba.
Hayi akulantembi mne wethu nqabe khona abathi abamukeli. We are a Democratic Party. We akula muntu ofosiwayo ukamukela into anganjani angayithandiyo. Iparty yethu ile procedure ukuthi nqa ukhonona kulento engakusuthisiyo, kulendlela yokuhambisa isikhalazo sakho ukuthi uyasisa ngapi utsho umbono wakho ngimpumela yecala bengiletheswa. Nqabe khona bangasuthisekiyo hayi mina angilanto ebuhlungu ngabo ngikubona kwabo. Njalo nqabe lobufakazi ngiyabamukela kela njalo bayakwazi bonke bamele bebusengaphi. Njalo mina kuza ngincedisa lami mne wethu ukuthi lobo bufakazi mhlawumbe bengangincedisa lami ukuthi lami abangithumbayo mhlawumbe bengabanjwa through ubufakazi bona lobo ngoba nqabe lobufakazi ngasebenza nama CIO kuzanceda futhi ukuthi bebanjwe lawo ma CIO nxakade ekhona yibo abantu esibadinga yabanjalo ukuthi nqabe lobufakazi kababuse lapho mele biye khona.
Njengoba sekukhanya sobala ukubana bakhona abangani kabahambelani lawe bafuna uxotshwe abasebandleni. Manje njengomgcini isihlalo webandla uzasebenza labo njani?
Hayi limqotho lelo mne wethu ukuthi sokusobala ukuthi kulabantu sibili abasebenza gadalala ukuthi ngabe kutholakala ngixotshwa ephathini kumbe ngitholakala kwenza kalolunye lutho nje kimi ukuthi ngingabi khona kupolitics. Kodwa mina hayi angilwi labo njalo angilani labo njalo angidize qhakala ngabo mina ngiyenza engikukhetheleyo njalo nzayenza engakukhethelwayo.
Ungachasisela abalaleli ukuthi kahle kahle kuyini vele okwenzakalayo ngelanga leli elokuthunjwa kukamtshehiwa lokubotshwa kwakho?
Njalo enye into mne wethu esengayinanzelelayo ebandleni lethu abantu abaningi they are now taking politics as employment. Umuntu engakubona ngani i-threat kumbe umuntu nxa elenkangelelo alayo ngithi take for instance we are now approaching 2023. Umuntu nqaye lama interest ukuthi mhlawumbe since mina nginguchairlady assume ukuthi maybe isikhundla engisifunayo singaphiwa uchairlady low kumbe uchairlady low ngiyongaba le upper hand uyakulwisa yena lo muntu. You find ukuthi every time abantu bangkhona abaxabana ngabantu abalama interest for 2023.
Lo ke ngunkosazana Dendai Masotsha umgcini isihlalo webandla le MDC Alliance kobulawayo. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kwaBulawayo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi afika phose ayisikhombisa 68 abatholakale belegciwane le-coronavirus izolo. Iningi labantu laba njengakuthange ngabesigaba seMathebelelendu North kuthi abalichumi lasithupha 16 ngabakobulawayo, abahlanu ngabe Midlands kuthi abe Harare 4, labalichumi lanye abe Mathebelelendu South, oyedwa ngowemanicaland.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection. Namhla kuhlelo sikhangela udaba lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Sizaphatha njalo udaba lwempumela yokhetho lweMelika. Zulu kendaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike Gove ngo-8 ntambama.
Uhulumende wele Malawi usesole owe South Africa ngathi kuvimbela umongameli walelo lizwe umnumzana Lazarus Chakwera egcekweni lendizamchina okwamahola ayisikhombisa ngolwesihlanu lwedluleyo emenqabela ukuthi asuke ndawonye lequla lakhe ele advanced team. Lokhu kucathangelwa ukuthi kulokwenza lokubaleka kwele South Africa ukwenziwa ngumprofita Shepherd Bushiri owaya kwele Malawi yena elecala alithoniswayo kwele South Africa. Incwadi elotshwe izolo lugatsha lukahulumende olubona ngobudlelwano lamanye amazwe eMalawi ithi uhulumende weSouth Africa kanikanga izizathu eziqinileyo ngokwenza lokho. Uhulumende wele South Africa usanda loba incwadi ye warrant of arrest edinga ozibiza ngokuthi ngumprofita umnumzana Shepherd Bushiri wetheswa amacala uqilibezela abalandeli bakhe kulelo lizwe njalo osanda kubaleka eMalawi lonkosikazi wakhe uMary ngemva kokukhululwa esitokisini ngemali yesibambiso sebail. Lanxa engabaqambanga ngamabizo uhulumende weMalawi uthe weSouth Africa engabe emjezisa ngoba ecabanga ukuthi nguye owacaphisa uBushiri. Ukuhlaziya loludaba usithandekile emhlanga weStudio 7 uqale ngokubuza umkhokheli wenhlanganiso yeAfrica Diaspora Forum oyingcwethi ecubungula ezemthetho umnumzana Vusi Moses Banda ukuthi amazwe lawo mabili engabe esesilwa na.
Ngeke sifunde okuningi ngokuthi mhlawumbe kukhona ukuxabana okungasuka lapho, kodwa njengoba uhulumeni waseMalawi esebhala statement kudluliseka ngongqongqoshe wezangaphandle kusho khona lokho mhlawumbe sizothola na impendulo esuka kungqongqoshe wangaphandle kwale South Africa. Engicabanga ukuthi akungeke sifunde okuningi kukho ngoba isingaba yinto engalungisiswa lapho uhulumeni wase South Africa sengabe uyachaze khona ukuthi imbangela eyenza ukuthi bagcine besuke ngesikhathi sasingabekiwe kube kuyi yini njalo kuze kube khona ukuxoxisana phakathi kwabohulumeni ababili.
Sesikhangela ukulotshwe nguye umfundisi uBushiri ukuthi wesabela impilo yakhe yikho ebaleke waya elizweni lakhe. Ukuthoni lokho kwezomthetho ulelungelo lokukwenza yini nxa ebona ukuthi impilo yakhe isengozini?
Umnumzana uBushiri singasho ukuthi ilungelo noma kade engenalo mhlawumbe ngokomthetho kokuphephela njengoba ubungozi akhuluma ngabe engakabuchazi kusafanele khona ukuthi azazichaze ukuthi lokho akwesabayo akubonayo ukuthi kuyini acabanga ukuthi kungaba indlela mhlawumbe engayenza ukuthi avikeleke njengomuntu nomndeni wakhe asebefakwe phansi kweso elingalihlanga ngokhulumeni owase South Africa. Singaphinde sithi singabheka ukuthi akaqali ukuvela enkantolo uBushiri ngalesikhathi. Siyazi ukuthi ngonyaka ophelileyo ke wavela futhi njalo kanti kunempahla yakhe esike yathathwa kobe nenkulumo eziningi ezizona kazithanda abafundisi abasuka ngaphandle kwelase South Africa ngoba babuye ufuneke bahlale emazweni abo. Lezo inkulumo nalezo zingaba yizona ke ezingagcina zenza ukuthi umnumzana uBushiri asho ukuthi ubevele ehlukunyezwa ngoba nakho belandelelwa kungena sizathu kusho ukuthi bafuna nje mhlawumbe umcebo wakhe okusho ukuthi ngaleyo ndlela kungagcina mhlawumbe sokube nokukhulumisana ukuthi ukuzanywa kwakhe inkantolo icala lakhe lithethe likhulunywe khona le ezweni laseMalawi uma kuyukuthi ubone ukuthi mayengeza lapha kungaba khona ukungaphephi njalo kungaba khona ukuthi umthetho ungatholakali usebenza ngokufanele.
Siyabona njalo ukuthi uhulumende weSouth Africa usethe bayadingwa wathi uishwa iwarrant of arrest. Kungabe kusichoni lokho ilizwe leMalawi lingamletha kwele South Africa okunge extradition
ngoba isivumelwano sokuthi abantu ababaleka emthethweni siyaphila phakathi kweMalawi sokungenzeka khona vele ukuthi umnumzana uBushiri ajikiswe ngokusemthethweni. Kodwa siyazi ukuthi eminyakeni embalwa edlule iSouth Africa iyehlulekile ukukhipha uAlbashir ukuthi aye enkantolo yeICC okusho ukuthi iye yangawulandeli umthetho we-extradition. Ngokunjalo kusho khona ukuthi nanamhlanje siyabona ukuthi iMalawi singagcina nje ithe ibona sengathi sizalwanisayo asizukuthola ubulungiswa ma sisima phambi kwenkantolo yeSouth Africa ngoba amacala sewethisiwe ukusukusela nokushiselwa impahla yakhe kulisonto lakhe akade enalo lapha kwelase Pretoria kukhomba khona lokho ukuthi ungathi ngumuntu obese kahlukunyeziwe. Kanti njalo siyabona ukuthi ungqongqoze owazasekhaya uMinister of Home Affairs uphinde njalo wathi use South Africa kungekho emthethweni njengoba nje bekubekwa lamacala ukuthi amacala nje akade selokhe eqala ukubekwa angenza uhulumeni weMalawi abone sengathi lokhu nje besokuyiqondana ngqo nomnumzana uBishiri ukuthi ahlukunyezwe ngoba engasonisizalwana seSouth Africa.
Lo ngumnumzana Vusumuzi Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeAfrica Diaspora Forum, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kweleSouth Africa. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende weSouth Africa ngalolu daba. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi amatitshala asemukele ukukhwezwa kweholo lawo nguhulumende ngesilinganiso esedlula amakhulu amane, 41. Umbalisi othola imali ephansi usezahola imali ezinkulungwane ezifika phose amachumi amabili, 18,000 Zimbabwe dollars. Iphephandaba leChronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uphawule uhlelo olutsha olukuvuselela umnotho oluthiwa yiNational Development Strategy 1. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani basakazi beStudio 7, ikhuluma loNcube endaweni yase ePlumtree. Mina okwami kusenhliziyweni yami basakazi, ngibongela ukuhamba kahle kokhetho lwase-America. Sengathi lamazwe ase-Afrika wonke angabona isibonelo sokuthi noma uphethe ilizwe ma ungavotelwa ngabantu udliwe, kumele uphume ungayaleli embusweni. Lokhu kube yisifundo kakhulu emazweni ase-Afrika ngoba yibo siyazi ukuthi banenkinga yokuthi abafuni ukuphuma embusweni. Sicela kakhulu amazwe ase-Afrika ukuthi balandele isibonelo esenzeke e-America ukwenzela ukuthi abantu bathole intando yeningi. Akusizi ukuthi uyalele embusweni ekubeni abantu bakuvotele ukuthi uphume. Ngiyabonga.
Msakazi wami ngiyabingelela. Mina nginguhloniphani Nkomo, ngilapha eJohannesburg. Okusenhliziyweni yami njengakhuluma ngakho ukuthi izulu esilibonayo lisina lapha kuyikushisa kwethu ukuthi ngabe lina phela kwaBulawayo ngoba abantu bakithi basokolela manje. Kuyikho lokho kusenhliziyweni yami Msakazi, ngiyayibongela.
Linjani balaleli, linjani basakazi? Hayi mina ngiyaphila. Hayi ukhetho lwe-America lwe-Melika mina ngibona lohambe kuhle loze kade ngekho. Umuntu uma kuwukuthi vele ngaphathe kahle abantu kumbe uma kuyukuthi umuntu yabe bona ezinye izinkinga ezihlangana labantu ezihlangana lozulu kodwa ebe sesenza ngani kaboni, sikhangelele yona lo mkhuhlane owenzakalayo okhona kulezi nsuku owe-COVID wawuthatha lula u-Donald Trump. So uma kunjalo kungcono ukuthi kungene omunye umuntu ongakwanisa ukusiza abantu. Hayi kuhle kakhulu okwenzakale e-America. Mina ngiyakubongela ngithi Joe Biden nansi isihlalo bamba kohlabantu, gcina kuhlabantu, nakekela abantu besizwe sakho, ubancedise kukho konke, bengagcini begcwala emazweni njengathi thina maZimbabwe esesigcwele phandle ngenxa yokuswela ukuthi singabekane etafuleni. Akula msebenzi eZimbabwe, akula lutho olwenzakalayo. Umgwaqo ngamankobonkobo, izalukazi labokhulu bayazidubekela, akula lutho abalutholayo, abaholiswa kudla ngitshifini. Hawu Nkosi yami, kanti ungatshintsha nje ungena omunye ungaba njani.
Ngiyalibingelela ngu-Alec Nyathi okhulumayo ngise-South Africa. Ama-elections e-America ahambe kuhle mpela kodwa simangazwa ukuthi bezingazi ukuthi e-America ingaba lo muntu ongaba nobuqholo obungaka ayala ukuvuma ukuthi udliwe. Kuyamangalisa lokho ngoba siyazi kuyi-leader ye-democracy i-America.
Injani Msakazi labalaleli baka-Studio 7, igama lami nguse-Prince Nqobizitha Zitha Khumalo. Ngithanda ukubonga kakhulu indlela ukhetho le-America oluqhutshwe ngayo, bekulukhetho olukhululekileyo. Abantu bebe-free ukukhuluma loba yini, lama-results kade kukhulunywa kungela muntu ozawubotshwayo lo uncindezelwayo. So hayi sifundile lathi nje abantu beZimbabwe ukuthi ukhetho olukhululekileyo lwenziwa njani. Hayi siyabonga, sure. sibonga lo Studio 7 akade sinika indaba ezinhle qhokekani linjalo basakazi yabonga.
Hello, hello, balaleli labasakazi bakaStudio 7. Linjani lonke? Bengicela ukubuza ubaba uBhebhu ukuthi kanti wenzani baba uBhebhu udilize MDCT. Uzama ukwenzani Bhebhu? Ungabo sidilizela ibandla Bhebhu. Nxa wethu uthengiwe Bhebhu, isele imali kaChamisa. Hambe emnike uChamisa imali yakhe le yokuthenge ngayo. Hambe emnike ibhondi lakhe irusidilizela iphathwe na Bhebhu.
Salubonani basakazi beStudio 7, nangubhanda moyo komnyama esigabeni Gwamagwama Village, Ward 9, Makhulela, Plumtree, Ulilima West. Basakazi, mina ukhetho lase-America ngendlela engibona ngakhona lulungile, luyafundisa amanye amazwe, amanye ama-government ukuthi bebe nama-free election. Kodwa-ke ama-Republican ngiyabona ukuthi asebenzisa ubugebengu ngoba yibo vele abamhlophe abalobandlululo abasebandleni ama-Republican. Ama-democracy siyabongela ukuthi awine ngoba ake aba lesandla ekukhululeni kwaMandela. Ngani amanye amazwe ayafunda ku-America ngalokho ekwenzayo. Hhayi, sizabona ekupheleni-ke kokubalwa kuthi khona ma-edle.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele esivela ngapha kwele Melika, umnumzana Joe Biden onguye othiwa wanqoba kukhetho olwenziwe ekuqaleni kwenyanga yonale uthi nxa umongameli Donald Trump engala elokhu engafuni ukuqala imicimbi yokumqhubela intambo zombuso, kuzaqhubeka kusifa abantu abaningi ngegcikwane le-coronavirus. Esethula amazwi akhe izolo, uBiden uthe kuqakathekile ukuthi uTrump aqalise imikhuba enziwa phambilini kokugcotshwa kwakhe ngenyanga kaZibandlela ngomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo.
Savele satshelwa kudala even ligqwetha lakhe elisejele khona manje lakhuluma igqwetha lakhe ukuthi lo muntu kumele limqaphelisise limnanzelele ngoba angadliwa ukhetho, kungenzeka ukuthi ayalu ukuphuma esikhundleni esihlalweni. And then sakubona even sokuyiwa towards ukhetho lapho ayesebona khona lokhu abathi ngama-polls ecacisa ukuthi ungathi ukhanya edliwa ngumnumzana uBiden ngemajini enkulu kakhulu. Waseqala-ke uTrump ukutshela abantu bakhe ukuthi hhayi vele the only way ngingadliwa ngakhona yikuthi babe berigile ama-elections. Waqala indaba yakhe ukuthi ama-mail-in votes, yena ekwazi kahle kahle ukuthi kule gciwane le-COVID abantu abaningi ba-encourage ukuthi bavote early, bavote nge-mail. Yena wahle waqala ukutshela abantu ukuthi kuzoba le rigging, i-rigging yakhona nale yiyo ezoyenza ukuthi ngidliwe, otherwise mina vele ngiyawina eqamba amanga. Ngoba nanku lingakhangela even i-popular vote, udliwe uDonald Trump nge-more than 5 million.
Ngokubona kwakho kungabe kukhona yini ubufakazi obuthi wabukhona lobo basebenziswayo ukuqilibezela umongameli Trump kukhetho? Kungaba kulo kukhona yini okubambekayo?
Abukho nje ubufakazi obubambekayo obungalethwa nguTrump enkundleni yenkantolo obungatshengisa ukuthi kwaba lokuqibelezela okwaba khona. Ama-journalist asedingisisile, adingisisa kuma-state wona la uTrump athi kube lokuqibelezela khona, abafana ama-state afana ne-Pennsylvania, i-Michigan, i-Georgia, i-Arizona, bonke nje. And abanye bakhona engingathi yibo abakhulu bakhona endabeni zokhetho lelo lokubalwa kwakhona, abanye bakhona ngama-Republican abaphuma kweyakhe iparty. Bonke akekho ngisho ngoyi-one othe kuke waba lokuqibelezela abakubonileyo. So uTrump abukho ubufakazi labo, and siyabona even amagqwetha amaningi ade zama ukusebenzisana laye kuyo le challenge yakhe eyama-cases ona lawa lawa aseqalile ukumchiya ngoba yebona ukuthi udaba lola ula lapho luyakhona nje ngamandlwane nje. NguTrump nje ongafuna ukuvuma iqiniso lokuthi udliwe lukhetho and udlalisa isikhathi sabantu. So siyabona thina nje uTrump ukuthi Kona manje usesebenzisa udaba lona lelo ukuthi abe lokho ekhokhelwa izimali ngabantu ubusy lapha ngaphandle wenza fundraising. Utshela abantu ukuthi sinida imali yokuthi silwisane le court le udaba lolu.
Umnumzana Dan Moyo isizalane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseVirginia. Lamuhla siyaqhubeka ngohlelo lwethu lapho esixoxa khona ngezokulima. Namhlanje ke sixoxa lomkhokheli wenhlanganiso ephathisa inhlelo zemaphandleni e-Community Solutions to Local Problems, umnumzana Vumani Ndlovu. Siqale ngokumbuza ukuthi amalungiselelo okulima ahamba njani esigabeni seMathebeleland North lapho asebenzela khona.
Abantu badidekile kakhulu ekuthini okokulimisa kuyasilela, inkomo zafa ikakhulu nyakenye, abantu kabala drought power yokuthi beqalise ukulima kuhle, kukanti nalabo abalima okukhudlwana singathi kumbe abasemabhulothini bakhathazwa ngama cost okuqhatha ama tractor. Sikhangelele ukuthi izinto ezifana le diesel zichajwa nge forex, so kuba lokunzima kakhulu ekuthini balungiselele ukulima. Sikhangele izinto ubunzima obufana labo nalobo, basuka futhi batheneke amadolo ngenxa yokungasaqondakali komumo womkhathi, ukuthi akusabaniki njukunju ukuthi baphatheke kabanzi kwezokulima. Sikhangele ekuthini kule minyaka ephose efika emithathu emine ilandelana abantu bengazuzi lutho emasimini, kungakho-ke sebedideka.
Iyatholakala na inhlanyelo ngentengo abantu abayenelisayo, njalo leyo okuthiwa iphiwa uZulu kungelambadalo nguhulumende bayithola yini?
Thi okunye kumele sikunanzelele ukuthi ekulungiseleleni lapha ukulima abantu bakhathazwa kakhulu intengo yenhlanyelo. Abantu abazi ukuyenelisa intengo yenhlanyelo ebiza izinkulungwane zamadola. Ungabhodabhoda emavinkilini uyafumana ukuthi i-10 kg ibiza imali efika 6,000 RTDS, imali yeZimbabwe, kukanti ngedola leMelika engxenye iyalidlalela khonapho kubo 40-45 US dollars, okuyimali enkulu kakhulu ekuthini abantu bariske ukuthi bayikhuphe, njalo kungasaqondakali ngezomumo womkhathi lokuthi kabalayo iqiniso, abantu kabalayo leyo mali. So kuba nzima ukulungiselela
njengoba izulu lingasaqondakali ukuthi liqalisa nini ukuna lokuthi liphele nini. Ungacebisa usithini abalimi ikakhulu ngalezi nsuku baqalise nini ukulima?
Esingakucebisa izakhamizi ukuthi zisebenzelane ndawonye kakhulu nabezokulima abe-agritech, bebasebenzise kabanzi bebuza ukuthi bangenza njani, kukanti behlale njalo bengabantu abalandela ezomumo womkhathi ukuthi zimi njani, ukwenzela ukuthi babone ukuthi bahlanyela mhlobo wani wesilimo. Ikakhulu nxa izulu lingani kalikho kakhulu endaweni engani izulu kalikho kakhulu, kwanzile ukuthi izilimo ezinjengenyawuthi amabele kube yiwo enza ngcono. So abantu kuqakathekile ukuthi benanzelele ukutshintsha komumo womkhathi, bengaze bandisa kuphela umuntu.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngumkhokheli wenhlanganiso ephathisa inhlelo zemaphandleni e-Community Solutions to Local Problems. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhani. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-MDC Alliance lithi akulabo ufakazi bokuthi umgcini isihlalo webandla leli kobulawayo unkosazana Tendai Masocha wasebenzelana lensoli zikahulumende ekuthumbeni osakhulayo uTawanda Mjeyiwa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voaindebele.com.